sethekelele abahlukulu zwayo abachayayo besentilongweni ngenxa yezombangazwe. Sambe singabafundisi nje abalixekana, safika sababona. Into esihlukuluze kakhulu ukuthi ke abantu balimele, babuhlungu, bafakwa ama-drip, abanye bayehluleka ke lokuthi ke bacambalale kahle empedeni ngenxa yokuchaywa besentilongweni, bechayelwa amalungelo abo okubana ke batshengisele amalungelo abo e-constitution. Kube buhlungu kakhulu kithi ke abafundisi lokho.
Ngendlela abayiyo abantu laba, pho uhulumende lingamtshelani?
Uhulumende simkhuthaza ukuthi ayekele ubudlwangu lo babuyenze ebantwini bakhe. Asikhangelelanga ukuthi uhulumende alwe labantu bakhe. Khela ukuthi uhulumende abe ngubaba, njengobana i-church ibandla lingubaba. Nanku-ke kathesi thina abafundisi sebesibona ngathi-ke asibasekeli. Asisoze sisekele into embi abayenze ebantwini. Uhulumende wethu lo obuswa ke uRobert Mugabe usesibonisa ukuhlukuluzwa kwabantu kwakusenziwa nguhulumende ka-Ian Smith, ngoba akusela mahluko wokubana-ke sesikuzivuse. Sibona-ke abantu behlukuluzwa ngenxa yokuthi-ke babonisa izingqondo zabo zokuthi-ke hhayi silambile, babonisa iy'ngqondo zabo zokuthi asilamsebenzi, asisebenzi. Nanko-ke sifundile lavula isikolo safunda, kodwa-ke imisebenzi ayikho. Babonisa-ke uhulumende ukuthi nanko-ke ezibhedlela akusela mithi. Sithi-ke njengebandla asihlamukeli uhulumende, kodwa sisehlangothini lwabantu. IBhayibheli lithi yona lilani labalilayo bese lithokoza labathokozayo. Sigcwalisa-ke umsebenzi wethu njengebandla. Njalo sifuna ukuthi sazi uhulumende kababa uMugabe ukuthi ibandla alisoze lasekelana laye ebugelekeqeni bokubana bahlukuluzwa abantu. Sizasebenza lohulumende kuphela nxa esenzokuhle, asoze sisebenze lohulumende nxa esenzokubi. Kanjalo-ke ngikhuthaza ibandla lonke laseZimbabwe ukuthi siphakame, sikhulume ngelizwi linye. Ayisikho kuhlamukela uhulumende kodwa kwenza into eyiyeqondileyo, njengobana ibandla lakhuluma into efanayo ngesikhathi silwisana lombuso wabanyembezeli oka-Ian Smith.